Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Gazi 2021 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
In taking the lead, government has further reduced its workforce to 25% on a 2 weeks rotational interval.
Abenkampani yengcingo eTel 1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma detention centers, uhulumende weBritain ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalindeyo ukuxotshwa kweleBritain lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi azixotshe. Kuliviki kuwoza Friday silomculi wengoma zomdumo owechibilika uVusa Sibanda odume ngegama lokuthi Nkunzi yesilange. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abenkampani yengcingo eTel 1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli. Intathe lezindaba yethu Mavis Kamausethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seTel 1 unkosazana Melody Harry ongathandanga ukuthathwa ngamazwi utshele iStudio 7 ukuba bathethe lelinyathelo njengenkampani ukukhuthaza izisebenzi ukuba zihlatshwe lelo jekiseni njalo bezibonisa ukuba ngozibani ekhona kwezempila kahle yabo nxa bengasakwenzanga lokho. Uqhubeke ethi isilinganiso phose sokungamachumi ayisithupha 60% sezisebenzi zeTel 1 sebalihlatshwa leli jekiseni ngaphansi kohlelo lukahulumende, ngakho ke bathethe lelo nyathelo ukuze izisebenzi zonke zilondolozeke. Wavuma ukuthi inyathelo lokuthi bonke abangakahlatshwa leli jekiseni bathathe amalanga okuyaphumula ileave kungenye yendlela yokuzivikela kulolu bhubhane. Unkosazana Harry uthi konke lokhu bakwenza belandela osekusenziwa ngabamankampani azimeleyo lohulumende. Umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa uveze lokhu embikweni awethulela intatheli zindaba ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo wangeviki.
In taking the lead, government has further reduced its workforce.
Uhulumende esikhokhela kulokhu sewehlise inani labazakuya emsebenzini, njalo zisenza lokhu zitshintshana phakathi kwamaviki amabili. Asebahlatshwayo beyibo abalithola kuqala lelo thuba lokuya emsebenzini.
Will be given to the vaccinated personnel.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi lanxa kungamanyathelo aqondileyo kwezokulondoloza ukusabalala kwe-COVID-19, yikubandlulula labo abangakalihlatshwa.
Ukuthi kulalabo abahlatshiweyo balama benefits athize, abangahlatshwanga abalama benefits. Sibona ngani kubandlulula nxa kukhona ukubhadalwayo lisebenza ngesikhathi se-COVID-19. Kufanele kubhadalwe abantu bonke abasemsebenzini kungakhathalekile ukuthi uhlatshiwe kumba uhlatshwanga.
Elinye igqwetha u-advocate Abraham Mateta uthi kumqoka ukuba abantu bayelihlatshwa lelijekiseni.
Indlela yokusebenzisa ugodo ukuthi lokhu kwenzakale yiyo engayenzi kuhle. Uzathola ukuthi kulama conspiracy amanengi ngendaba ye vaccination. So nxa sokusetshenziswa ugodo kuyaqina sokusiba ngani i conspiracy lana ngeqiniso ngenxa yokusetshenziswa kwe force. So mina mbona ngani kuqhakathekile ukuthi uhulumeni lamanye ama company labanye abantu bonke bahambise imbiko yokuncenga abantu ukuthi bahlatshwe.
Umnumzana Thabo Mathe uthi okumqoka yikuba inkokheli enhlangothini ezehlukeneyo ibone ukuba balondolozekile kulolu bhubhane lwe-COVID-19 labo abangaphansi kwabo. Abantu bakhuthazwe ukuyahlatshwa leli jekiseni ukuze kwehliswe ukumemetheka kwalo.
Ngokubona ukuthi abantu bayavaccinatwa njalo balandela imithetho ye-World Health Organization, into le ikhona sibili siqede abantu abaningi.
Abezempilakahle babika ukuba liqhubeka liqonga inani labatholakala bele-COVID-19 lasebelahlekelwe yimiphefumulo Ekuchoneni kwangolwesine kubhubhe abangamakhulu ayisithupha lanye 61 phakathi kwabantu abedlula kancinyane inkulungwane ezimbili 2301 abafunyenwe belegciwane leli. Kunje sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisichiyagalolunye 93,421 asebetholakale belaleli gciwane labulala abafika phose inkulungwane ezintathu 2,870 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalunga edale lephalamende aveze ukuba akhala ndawonye lozulu weZimbabwe ngokubhubha kwentatheli izindaba ezimbalwa ezigoqela uSandra Nyaira, Tawanda Kundlanga labanye. Acela uhulumende ukuba aqakathekise impila kahle entatheli izindaba. Lokhu kuza ngesikhathi inani le ntatheli izindaba esezibulawa yi-COVID-19 liqansa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi intatheli ziyizwe eziphambili ngokupha uzulu ulwazi mayelana lokuqakatheka kokuzivikela ngalesi sikhathi esinzima kangaka. Loba nje intatheli zisenza umsebenzi omkhulu kangaka, iningi alikuboni ukuqakatheka kwazo. Kodwa uhulumende wabeka umthetho othi intatheli izindaba lazo zibe kusibanga sabantu abaqakatheke kakhulu, ama-frontline workers. Idayi lephalamende izolo liphe inhlonipho kwintatheli izindaba uGudlanga loNyaira lisithi ukubhubha kwabo kufuze kuphe amankampani isifundo sokuba anakekele impilo zentatheli izindaba. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngomsebenzi wentatheli izindaba lokukhitshwa kwemibiko ephalamende engumelwe eMathebeleni South phansi kwe-proportional representation uNkosazana Sipho Ndlovu Mokone uthi badanile ngokubhubha kwentatheli izindaba lezi.
Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe ngama-journalist amabili uSandra Nyaira loTawanda Kudlanga. Siyananzelela badala ukuthi ngenxa yomkhuhlane lo osukhona, ama-journalist adlala indima enkulu kakhulu ezigabeni ezishiyeneyo. So siyakhala kakhulu, sithi imuli zabo kaziduduzeke.
Unkosikazi Mokone ukhuthaze intatheli ukuba zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19.
Siyakhuthaza abathaphi bendaba ukuthi bayehlatshwa ukwenzela ukuthi phela singatholi izimfa eziningi kumedia industry.
Omunye wasebenza loGudlanga eNtatheli izindaba yeZBC uAbigail Tembo uthi umsakazo lo ulahlekelwe ngumuntu obezimisele ngomsebenzi wakhe.
Tawanda Kudlanga, or Mr. Gu as we all called him, was that guy next door, that brother at work.
Tawanda Kudlanga wayengumuntu oweduze, wayesenelisa ukukhuluma laye yonke into, wayekuphindlebe. Ngahlangana laye ngomnyaka 2006, sikhathi sonke ngimbona wayengipha ukudla engaqala umsebenzi wakhe eClassic 263.
Some wings, you know, some food before he came for his shift at Classic 263.
Umkhulu wenhlanganiso esebenza lentatheli izindaba eMedia Center, uMzana Enesi Mdzengi, uthi kumele intatheli izindaba sizame ngezikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane.
We have tried the WHO, that is the World Health Organization.
Sesizamile ukuba silandele iziqondiso ze-WHO. Abantu kumele bakhangelwe i-temperature nxa bengena lapha. Siyanceda abantu ukuba bahlolwe ukuba balala umkhuhlane ungelambadala.
For free. That is anyone who wants.
Ngesikhathi sokubhubha kukaSandra Nyaira, wayesebenzela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, esedolobheni le-Addis Ababa kwele-Ethiopia. UKudlanga wayesebenzela umsakazo we-IFM ezishabane engumholi walomsakazo. Intatheli izindaba ezabhubha nge-COVID-19 zibalisa uZororo Magamba, Charles Lighton, Foster Dongozi, Janet Munyaka labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Impumela yophenyo oluqhutshwe izinhlanganiso ezimbalwa ngomnyaka odluleyo ethulwe namuhla iveza ukuthi ingxenye yenani labantu abaselizweni ilobuyanga ngenxa yezizathu ezibalisa ukukhuphuka kwentengo yempahla, isivuno esiphansi kanye lokubhidlika komnotho welizwe okubangelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso eziqhubela oluphenyo zibalisa i-Rapid Poverty Income Consumption and Expenditure Survey, iZimbabwe National Statistics Agency, iWorld Bank le-UNICEF. Njalo zithi impumela le izasiza ukuthi uhulumende labancedisayo bephathise abantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umabhalane wenhlanganiso yebulawa yiprogressive residents association yena othi uvumelana lalimpumela
alikho iqiniso ledlula khonoko abakukhulumile abezinhlanganiso lezi ngoba ilizwe lakithi lilizwe labayanga inani eliningi labantu baphila ngaphansi kwaloko esithi poverty bottom line ngokunjalo ke inani labantu abaphakathi kobuyanga livele liyeqa ingxenye nxa sikhangela ukuthi eZimbabwe abantu bavele bangaki
lambe ngokwakuqala lokho esingathi kulethwe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumbe kwase kuvele kunjalo kukanti khona ukuthi ingxenye yabantu abalobuyanga kuliqiniso kumbe baningi okwedlula lapho kukanti kungalungiswa ngayo
umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19 uwenze ubuyanga babantu bavela esobala egcekeni kodwa ke abantu beZimbabwe bavele bangabayanga ngoba nxa sinanzelela ukuthi bangaki abantu abavele besebenza imisebenzi eqondileyo inani lakhona lincane kakhulu ngokunjalo ke iCOVID-19 ifice abantu bevele bengabayanga nxa sithi siyakunanzelela futhi okukhunywe izinhlanganiso ukuthi yingxenye yabahlali umbe yezizalwane zeZimbabwe engabi lobuyanga thina sithi ubuyanga babantu bungaphezu kwengxenye abantu beZimbabwe phose singathi nxa sikhuluma ngesiNgisi sithi 75% baphila impilo yobuyanga ngoba inani lelo eli 75% ngabantu lezimuli zabo abaphila ngaphansi kwalokho okuthiwa yi-poverty bottom line. Kanti i-poverty bottom line ibaliswa imali ephezulu khona lebangakubo 40,000 Zimbabwe dollars. So zingaki izimuli ezilayo leyo mali yokuthi baphile. Uzafica ukuthi zikhlutshwana kakhulu. Sibe sesithi thina okwenza abantu beZimbabwe babe ngabayanga. Ikuthi abalutshwana bona laba abayibo abaphetheyo abayibo abalokufinyelela kuma resources ngumnotho welizwe inani lonelele lilutshwana singathi phose 15% kusiya ku 25% selithethe la gogodlela labamba la gagadlela umnotho welizwe yizwe izinothi ezimpantshakayo ngokunotha ngoba uzafica ukuthi yiba abantu abathenga izimoto nsuku zonke yiba abantu abaphinda banika uhulumende imali ungabona umuntu engumuntu esekhipha imali esikhwameni eseqhubela uhulumende eseqhubela ilizwe ukuthi ngizoliphathisa ngalokho khona ukana kuveza ukuthi bona labo yiba abantu abasuke bagagadlela umnotho welizwe kwasokusithi iningi labantu lasala linuka ngobuya ngalianuka phuphuphu ukuthi kabanye ke banothe bapintjika abakwazi ukuthi bayise ngapi inotho yakho yiso isimo esikiswe eZimbabwe
lo umnomsana Thembelani Dube umabhalane wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association esixoxelaye ekobulawayo Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqasa kwenani lasebebulawa yiCOVID-19 kanye labafunyana belegcikwane leli eZimbabwe. Ngesikhangele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ukhulumende wakwele Melika uyasola kakhulu ukubulawa kukamongameli Jovenel Moïse wakwele Haiti lokudutshulwa komkakhe ubhebhe kusehlakalo lesi. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi kubi kakhulu okwenzakale kulelo lizwe mhlaka 7 kuNtulikazi. Uthi ukhulumende wakhe uzimisele ukuncedisa ele Haiti ukwenzela ukuba kube lokuthula. Ele Haiti libhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukulwisana kwabantu. Ubukhohlakali isimo esibi kwezombusazwe kanye nezihlakalo zemvelo ezinjengezulu lesikhukhula. Kulandela ukubulawa kukaMoïse, umnumzana Ned Price isikhulumele sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ngabasoze baphumelele abazama ukususa uhulumende kaZulu ngodlame kwele Haiti. Uthi kumele kulandelwe imithetho yelizwe leli nxa abantu befuna ukungena embusweni hathi ukusebenzisa izikhali lokunye okungekho emthethweni. UPrice uthi uhulumende wakwele Haiti kumele abophe bonke ababulele uMoise labafuna ukususa uhulumende kaZulu embusweni. Uthi kumele abantu balandele okwethulwe ngumnumzana Claude Joseph, umkhokheli kahulumende ofisa ukuba kube nokuthula kwele Haiti. UPrize uphinde wathi abezombangazwe inhlanganiso ezizimeleyo labo bonke abantu kwele Haiti kumele badlelane kahle ukwenzela ukuthi kungabi lomvukela. Uthi ubudlelwano bakwele Melika lele Haiti buzaqhubekela phambili. Uthi ele Melika ngozibandlela lonyaka lanika ilizwe leli izigidi ezidlula amajumi ayisikhombisa 75 million yokuthuthukisa ilizwe njalo nokulungisa okunye okuhambelana nezempila kahle. Uthi imali le isetshenziswe ukuvulela abantu amathuba emisebenzi, ukulima, ezemfundo njalo lokwenza uhulumende asebenze ngemfanelo. UPrize uthi ele Melika lizimisele ukwamukela okunye okufiswa ngele Haiti kulandela ukubulawa kukaMoise. Ekhuluma ngokhetho lweHaiti, uPrize uthi kumele luqhubekele phambili njengalokhu okwakuhleliwe ukwenzela ukuba kulandelwe imithetho yelizwe. Uthi akulunganga ukuba kube lohulumende obusazantando ngoba lokhu kulakho ukwephula amalungelo kaZulu. UPrize ugcizelele esithi ukhetho olubalulekileyo luyinsika yombuso wakweleHaiti, ngakho kumele ukhetho lwenziwe lonyaka. Uthi ukhetho luza kwenza ukuba umbuso uqhutshelwane ngemfanelo kwele Haiti.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kwele Bhilithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi azixotshe. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwabalitshumi lane abafike eHarare ngolwesithathu bavalelwa lapho abangamelanga bahlangane labanye njengendlela yokwenqabela igcikwane le-coronavirus okwamalanga alitshumi. Kulababili abasenkambeni yeBhilithani abeqa bevela kuzitezi ezimbili bezama ukubaleka okuthiwa balimala. Umphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba utshele umsakazo we-ZBC ngolwesibili ukuthi abantu laba abasoze behlukunyezwa nguhulumente. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senye yenhlanganiso ezizama ukumisa ukuxotshwa kwabantu laba e-Restoration of Human Rights umnumzana Phanyika Karimansira ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma-detention centers, uhulumende weBrithani ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Selike lazama na ukukhulumisana lalabo asebefikile eZimbabwe abaxotshwayo kumbe izihlobo labangane babo ukuthi lizwe ukuthi baphethwe njani?
Okwakathesi asikaphumeleli ukukhuluma lalabo abahanjisiweyo. Sizwa kuthiwa bathi befika eHarare e-airport bathathwa ngebhasi bahanjiswa ku-quarantine.
Ungasitshela ukuthi kuyini eselikwenza, ikhona yini imizamo elokho liyenza ukuthi lizame ukubona ukuthi labo abaseleyo abaxotshwa, njalo akhona yini amalanga asefakiwe ukuthi bazaxotshwani?
Kulaba abasele akukabi lama-dates ukuthi bazahanjiswa nini, kodwa esikwaziyo yikuthi uhulumende weBrithani uthi yena ufuna ukuthi ukuba ehambisa amachumi amahlanu. So sicabanga ukuthi ngo-August bazazama futhi ukuhambisa abanye. Qhubeka phambili sizama ukulwisa ukuthi lapha abaseleyo bangahanjiswa. Sinoko sikhuluma lama-MPs lokho sisenze icampaign yethu, njalo le-petition yethu lokho iqhubeka phambili. Njalo sizayenza ama-demonstrations, azikabi le date kodwa sizayenza ama-demonstrations amaningi e-London, e-Home Office la ku-Prime Minister's Office. Kungaba yinto esingayenza iviki yakuqala eka-August.
Labo ukuthiwa beqa befuna ukubaleka balimele okunganani?
Kukhanya abalimalanga kangako. Sizwa kuthiwa bangcono kakhulu abalimalanga kodwa abasahanjiswanga. Umumo we-COVID-19 ulokho unjalo kuma-detention centers. Sizwa kuthiwa akukabi lama-process okuthi kube kulandelwe umthetho owe-COVID. Walokho kangelane lodubo lokuthi khona bahlala endaweni libengalama protection ama mask landano okufanele kube khona ngomoya COVID.
Umnumzana Phanyika Karimansira isiphatha amandla senhlanganiso ye Restoration of Human Rights ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebilitane. Imidlalo yomncintiswano wamazwe omhlaba owawumele wenziwe ngomnyaka odluleyo ka-2020 e-Summer Olympics ivulwe ngokusemthethweni namhla imini elizweni laseJapan. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
ELiZimbabwe limelwe ngabadlali abahlanu kule midlalo eyemele iqhutshwe nyakenye kodwa yagcina idluliselwe phambili ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Imigoqo ekhona kulezi nsuku elawula ukuhamba kwabantu besiya kwamanye amazwe idale ukuba abanye abadlali bengenelisi ukuyaphatheka kuma-Olympics, yikho nje iZimbabwe ithumele ihlekana labadlali lonyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi akalathemba lokuba iZimbabwe izathola imendulo kule midlalo ngemva kokuthumela abadlali abalutshwane.
Kuhle sibili ukuthi khona siqualifyile sathola ama athletes ayasimela kuma Olympics eJapan, kodwa mbona kuma disciplines lapho siqualify khona hano sizivakatshele nje siyaphelekezela abanye nje, angiboni ukuthi kukhona okungaphuma. Igood exposure nje ukuthi lati siyefika khona ngale sidlala imidlalo edlalwa sikompyutha lamanye ama athletes akamanye amazwe aphezulu.
Oya ngumqeqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emidlalweni wenguqu elama Mighty Warriors lize lidlala kuma Olympics aqhutshelwa kule Brazil ngomnyaka ka-2016 noShadrack Mlauzi ukhuthaze abadlali abamele ilizwe leZimbabwe ukuba babe nokuzithemba.
Ngithi kulaba abamele ilizwe kumdlalo yama Olympics akukho lula emidlalweni leyi, ngakho ke kuqakathekile ukuthi bezilungiselele kakhulukazi ingqondo, ngoba badlala labadlali ababe besuka emazweni ade bethola ukutrena kakuhle lalapho ezomnotho welizwe abame kuhle. So okuqakathekile kakhulu ukuthi bezithembe beqine kakhulukazi ingqondo okuningi ngokwezethemba kuyalunga nxa kokuthi balungiselele ngendlela efaneleyo.
Ubhukutshayo uDonata Katai kanye logwedlayo uPercel Gilpin yibo abetheswe inkatha yokuphakamisa iflegi yelizwe ngesikhathi kuvulwa imidlalo okusemthethweni. Ukatai wele minyaka elitshumi yesikhombisa yokuzalwa ube ngumdlali wakuqala onsundu obhukutshayo ukuyamela iZimbabwe kumidlalo ye-Olympics. Wona umkhosi wokuvulwa okusemthethweni kwemidlalo ye-2020 sama-Olympics ubungafanilo eminyakeni eminye ngoba kuvunyelwe abantu abalutshwane ukuba bephatheke kuwo njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abadlali abakuqembu elimela iZimbabwe ngababalisa uPeter Wessler laye obhukutshayo, uNgoni Makusha ogijimayo kanye loScott Vincent odlala umdlalo wegolf. Ngiyimele iStudio 7 kubulawayo nguJoseph Njanji.
Kuliviki kuWoza Friday silomculi wengoma zomdumo oyichibilika uVusa Sibanda odume ngegama lokuthi Nkunzi yesilanke. Asizweni ixoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Yabonga Inkunzi kaSilanke.
Umculo werumba kumbe chibilika ngumdumo othandwa kakhulu leningi labantu emaphandleni, yikho nje Inkunzi yesilanke ibhonga kangaka, yona ke idabuka elubani.
Akhulela khona eLupane, khona eLupanda ngafunda khona. Baba oseneminyaka ngaphezu ka-50, ngikhulela emulini yako Johnson Mhlatshwa Silanke. Ezamakatari ngaziqala ngisasemncane kakhulu, sifunda nje khona lokho okwamakatari omabhanjo sikuchaya ngamagapa namagapa e-Olivine.
Kuhle abalaleli bazi ukuthi igama lakho lokucula labuya njani Inkunzi.
Igama elithi Inkunzi kaSilanke ngakhula ngalo ngoba bengivuka ekuseni ngo-6 ngiye gibela phezu kwesidule emasimini ngithusa inkawu ngifike ngikhonye njengenkunzi ngikhonye mbhonge njengenkunzi ngakulalo kungakuqala ngisasencane kakhulu bhonge abantu bemareserva le bathi hayi izinkunzi kasilanke hayi izinkunzi kasilanke
uthi ukucula lubizo kuye waqala ukuthanda ukucula semncane ecula elingise labaculi ababedumile ngaleso sikhathi okwaze kwenza uyise wafuna lokumkhipha esikolweni
ngalo ukuthi lo muntu vele italent lakhe likuphi kusemakatarini ngoba ingoma bengiyiphupha ngicule ngiphupha ngicula ngihlala ngiyone vele ngithala ngithama abhanju thama abhanju ingoma zabasolomon skuza these zibuya nje lo one olika sivele vele into yayivele ngisegazini sisijive onduks malaxa abantu abazondelana labo obadaya mathulane o absoni abendolwane o madala boy
kathi ecula unkunzi ngo 1995 aqinisele idlathe lakhe laqala ku cassette elithi osalibam nyekelana ukulwa
Manenga amalibham phela awu 7 bantu benkosi sicela lisixhase kube yini elithengayo ungangithola ku Facebook page ungathi Nkunzi kaSlanke uyangithola o undithole kule nombolo enet 0839817073 naku WhatsApp uye ku WhatsApp leyo siyabonga abantu benkosi engakusho ukuthi lisupport kakhulu lekele ukuthenga ama 10 siyabonga
inkunzi yeselanga
betshontsha sengaze liyetshontsha emathuneni
yaphambili ngomculo werumba kumbe ichibilika yibe sikwenzele laye kuhlelo hoza hoza
Friday
libe nempela sonto elithukela lichibilike kamnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Bhali
kati umhlaba inhlonipho seyakuphi kuthola abantu bayakhala mabekhala abantu abanye bayakhala omunye ukhala ubhala emhleli yodwa ubeka imali ukuthi bafake emalini ukuthi basho bathi bathi bavuka imali ivuka ingasekho awu madodana uma abantu athola unembeza yini madodana kaiunipha yayihlonishwa sokutheni madodanalijele
ngumculo kaVusa Sibandla odume ngegama lokuthi inkunzi yesilanga ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenkampani yengcingo yeTel1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama-COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kwelebhelithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi yenze lokho silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.